angeke sisho ukuthi ngubani ngawakade efike impela singabe sihamba amanga njalo kucabangela umuntu khona kuyabe kuyinto engekhonhle esingakutsho nje singathi hayi umntana yena ukuhlaselwa kakhe singathi nje umntana yena zama mpela ukuthi abantu mhlawumbe singaphila ngcono besilwa lokuthi ngoba ngikade benzakala esigabeni so sibuye sicabanga ukuthi ngoba ukuswela lobu buphilisa abanye abantu so esikucabangayo esingakutsho ngakhathi efike ukuthi hayi sikhangelele ukuthi mhlawumbe la udliwe yizo izigezi engakezi ngoba sezibona ukuthi ayi akusasebenzeki abasakhi phela njengoba kade bephila ngalokhu sekulo mdala labancedisi bakhe so basebebona ukuthi hayi kungcono beyenze njani zetshentshe indlela yabo yikho esingakutsho kwakade sibabunkomo ngoba hayi ukuthi sicabangele ukuthi ngubani phela hayi siyabe sesishukela abantu babunkomo.
Ube lipholisa lesigaba kumbe ube ngumuntu nje olwisana lesigebengu lesi?
Bekungumuntu nje olwisana lesigebenga, umuntu ongahambisani lobugebengu ngoba bona besekuvele sekumotshakele esigabeni impela hayi bekungasayenzi izifuyo bezilahleka kakhulu so kwasekusiba nje le nhlangano ekhona nje elwisana lakho.
Amapholisa afikile yini njalo athini?
Babonkomo kuyadanisa kakhulu lokho ma ungabe usukhuluma ngendaba yamapholisa mpela kuzwisa ubuhlungu kakhulu singazi singeke sibashole kangako ngoba ilizwe lethu njengoba nani libona ukuthi lime ngezinyawo okwenzakeleyo ngesikhathi kuphela kwami ikholo le ukuthi ngibakhangelela amapholisa nabakade sebesendaweni lakuhlaselelwe khona umdasa ngifuwanele laba abafana abakobhujela esinabo ngabaswele so sengibaswele ngasenisibale inamba zomunye u-C I D wonela yena wasenginikeza inumber zikamemba in-charge wemahlambuti so umemba in-charge wangiphendula wathi yena ukhathana so ngizama ukuthi ngifunela abo bafana so ngehluleka abuya ngamfonela futhi ngazwa ethi hayi right ngisadinga ifuel ngizafika lapho okube buhlungu nje ngesikhathi ngisamfonela umdala kade esaphila so wathatha ke waya esibhedlela la angazange wafika wasiteda imzuzu engabe ngamatshumi wasedlula emhlabeni so ekufika ukufika abafikile kodwa hayi isikhathi sona kade sesihambile njalo ayikho nje into esiyiphetheyo esingathi batheni okwenzakeleyo nje hayi babuye labo thatha statement bakhangela labo njengoba umntana linyazwe kakhulu mpela ngoba isigebenga mpela sisebenzise something like 7 bullets so yinto ekhona babunkomo basebethatha ke isidumbu bahamba lazo yikho kukhona.